Ngangazi ukuthi singathi sesifike lapho sivele sivelele ngapha. Mina ngibona ngathi nje into yakhona yonke lokhu kwaba yikuginya abantu bengahlafunanga. Aluba into le yaqale yahlolisiswa khona okose kwenza ukubalumisa uhlelo lolukathesi, kuyabonisa ukuthi kwakuvele kungahluzwanga kuhle, kungakhangelwanga inxa zonke ezihambelana lalo lolo hlelo lokulinywa kwensango. Kutho ukuthi beluvele luhlaza lwaluphakulelwe abantu lungavuthwanga luyimboza. Sebezama nje ukuthi balungise imboza ababevele beyiqalile isiphumisa imboza. Phela imboza ingaziyenzeni imboza.
Kambe zona ingcwethi zingatholakala na ezingaletha ulwazi olweneleyo kumbe olufaneleyo kulolu hlelo?
Ingcwethi zingatholakala ngoba siyakwazi ukuthi insango ziyalinywa, zilinywela khona uhulumende athi kumele kwenziwe ukwelapha abantu. Kodwa-ke ziningi izinto omele zikhangelwe lazo lezo ngcwethi zokulima ekumele zikukhangele, ngoba into enjengensango ayehlukananga nje lesiko labantu. Engathi mina ayisibo insango kuphela ukulinywa kwayo ngesihlahla ngokwazi, ithoni kodwa empilweni yabantu yamukeleka njani, yinto enhle yini kwabaningi. Phela insango leyo ingasikhathaza nxa izawela ezandleni ezingayisizo. Yebo, kambe abanye njengoba ngijile bayilimela imithi, kodwa kungenzakala ukuthi belakithi njengoba sikhathana lezinto lezi empithukweni yalezi zinto, engxenye abaningi bacabanga ukuthi bangayilimela ukuthi ingasetshenziswa kuhle njengoba okwenzakala khathesi.
Uhulumende uthi mhlawumbe engenza imali eningi ngokulima lesi silimo efika amabhiliyoni, lawo ibe yisilimo esiletha imali elizweni. Kungenzakala lokho nxa kuyukuthi kuqhutshwe kuhle?
Bangazi ukuthi kungenzakala kuhle, kodwa mina ngibona ngathi khona lokho nxa kufuneka imali eziningi ezingamabhiliyoni, kanti lezo ezenziwa phansi sezehlulekile yini ukuletha lowo mnotho? Kanti izilimo lezi ezazilinywe zazikhona, yebo, kambe siyakwazi igwayi kalisathakazelelwanga abaningi emhlabeni, kodwa kazikho yini ezinye indlela ezingahambelana lesimo sethu engathi mina we're developing third world country ezingahambelana lako kulokuletha lezi zinto enyongulinywa kwembanje ezizabuye zisidalele olunye udubo? Kazikho yini ezinye indlela zokwenza imali engaba ngcono? IZimbabwe yilizwe elihle kakhulu elilakho phosa konke, kungani singathuthukisi lezo zinto ezivele sezikhona enaziqalise uhlelo olutsha ngalesi sikhathi esinje? Sithuthukiseni lezo ezokwenziwa, sithuthukiseni ezokuvakatshelana, sithuthukise nje lokho esivele silakho, ngoba izinto lezo zikhona. Okwehlulayo sibone ngathi abanye bethu zikungabuswa kuhle belizwe, ungahlanganisi kuhle imicabango lemikhumbulo ukwenzela ukuthi ilizwe labithi lithuthuke. Nansi iBotswana imakhelwane iphiwa ngamadayimani kuphela, thina kathi sehlulwa yini?